Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili emhlaka 17 Mfufu 2023 ngoPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyajabulisa kakhulu lokho kwenzakale izolo. Kanti njalo ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebevele bekulindele ukuthi umtswaledi uzonqotshwa ngoba i-argument yakakade ihambisile. Ibivele yona i-argument engingathi mina ilula. Kungakho ngithemba abantu abaningi bayajabula kakhulu.
Umthetho ndaba waphezulu wakule South Africa owePretoria High Court usuchithile isicelo sikaMpati Tambo wendaba zasekhaya sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sayo esiphathelane elengwalo ezeZimbabwe Exemption Permit.
Kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungaphathwanga kuhle, nxa kungabanjwanga kuhle ngoba amazwe amanye lawa azozahlale abukele.
Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelele ukwethekelela kwele Israel lakwele Jordan kusasa lapho akhangelele ukuxoxisana nalenkokheli yamazwe lawo mabili ngempi ephakathi kwele Israel labebutho ele Hamas. Kulesizalwane seZimbabwe umnumzana Tafatsi kwamanyika othi usexotshisa amalunga ebandla lezanupf ngamashumi ayisikhombisa 70 asedalela ephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthetho ndaba waphezulu wakwele South Africa owePretoria High Court usuchithile isicelo sikaMpati Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sawo sokuthi isaziso sakhe sokuthi amaZimbabwe exemption permits azawesulwa kasikho emthethweni. Uthi sokumalo usipalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusinqumo sawo esethulwe emphakathini ngomvulo, umthetho wandaba wePretoria High Court uthi ukuchithele sisicelo ngoba lingekho ithuba lokuthi isicelo sikaMpati Ntambo Motsoaledi singaphumelela ukuguqula isimo somthetho wandaba. Uthi uMpati Ntambo Motsoaledi wehluleke ukuletha ugwalo olufungelweyo olupha izizathu zakhe ngesikhathi uthethwa lelicala emthetho wandaba. Umthetho wandaba uqhubeka usithi ezinye izizathu zikaMpati Ntambo Motsoaledi ezigoqela ukuthi ufuna ukuphikisa lesi sinqumo ngoba siqhamukela kunqubo zedali laMpati Ntambo lokuthi umthetho wandaba waphazamisa ngokuthi kwakufanele akhulumisane labanini bama ZEP engakathathi isinqumo lesi ngamathambo nje angalanyama azama ukwengeza esitshebeni. Isinqumo somthetho wandaba lesi sesemukelwe ngenjabulo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Intathe zindaba eZimbabwe ezimeleyo umnumzana Mxolisi Ncube uthi bekuvele kusegcekeni ukuthi inyathelo likamnumzana Motsoaledi lokuphikisa isinqumo somthetho wandaba alilazo insika zomthetho.
Kuyajabulisa kakhulu lokho kwenzakale izolo. Kanti njalo ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebevele bekulindele ukuthi umtswaledi uzonqotshwa ngoba i-argument yakakade ihambisile. Ibivele yona i-argument engingathi mina ilula. Kungakho ngithemba abantu abaningi bayajabula kakhulu.
Le yinto esekelwa ligqwetha lezamalungelo oluntu ehlanganisweni ezamalungelo e-African Diaspora Global Network umnumzana Vusi Moses Banda. USibanda uthi ngitsho la magqwetha ayemele uMpati Ntambo kuthethwa lolu daba behluleka ukuletha izizathu ezibambekayo ngendlela athatha ngayo lesi sinqumo.
okusobala khona ukuthi cha ungqonqoshwe wezasekhaya kubukeka sengathi indlela asebenza ngayo akathathi ukuxwayiswa ngabantu abazi umthetho, yena ubona ingathi wazi konke kunokuthi ahlale phansi axwayise alalele. Kungakho nje icala leli siyazi ukuthi usengabuya aqhubeka athi ufuna ukuya enkantolo yesekela mthetho selizwe ngoba udlalisa nje imali yentela zabantu, kodwa umsebenzi uyamhlula ungqonqoshwe wezasekhaya akasebenzisi ukucabanga nokuxwayiswa ngoba unabo abamele ukufanele bayamxwayisa ngezinquma zithathayo.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi izindaba ezinhle kakhulu ezikulesi sinqumo.
Abantu abaningi bebekhathazekile ukuthi kuza kwenzakalani mhla ka 31 December 2023, ngoba i-grace period yayithe yona 31 December 2023. Njalo futhi ukuthi uminister bese aphila bosokususpenda ukuthi ku-implementwe i-judgment eyayikhona. Yikhosa ke sabona Helen Suzman Foundation isigijima futhi sisiye enkantolo sisithi inkantolo ingavumeli ukuthi umphathi intambo ezangaphakathi akophe abantu laba abaphethe ama-ZEP.
Lesi sinqumo sasemva sitsho ukuthi sisamile mpo isinqumo somthethwandaba sokuthi ama-permit e-ZEP asasemthethweni kuze kube ngumhlangula omnyaka ozayo. Lokhu kutsho ukuthi bayavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni santando kuze kube ileso sikhathi umthethwandaba usuthethe esinye isinqumo esingahambisani lalesi. Abenhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation ebiphikisana lenyathelo likamphathi ntambo lesicelo sokuphikisa isinqumo semthethwandaba bebengakatholakali ukuthi baphawule ngalolu daba. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sikamphathi ntambo Mswaledi, uMnumzana Thabo Mohola, utshele Studio 7 ukuthi umphathi ntambo Mtswaledi uphakade wokulungisa impendulo eqinileyo esinqumo lesi. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel la kwele Jordan kusasa. Lapho akhangelelwe ukuxoxisana lenkokheli yamazwe la omabili ngempi ephakathi kwele Israel leqembu lebutho ele Hamas. Impi esibulalise abantu abafika phose inkulungwane lengxenye kulelo lizwe. Abezindaba abe Reuters babika ubana uhambo luka Biden lwenziwa ngesikhathi elemelika selivumelene lele Israel uba kumele kuncedwe abantu abahlala eGaza Strip asebethwele nzima ngokusilela kwamanzi, ukudla, lemithi ezibhedlela. Ibutho lakwele Israel eselilungiselela ukuhlasela ngamandla kwele Gaza selibhombe indawo eziningi labulala abantu abafika phose inkulungwane ezine 3800. Ele Israel lele Melika asekhuze eyesibhola ehlome yaphelela kwele Lebanon esike yaphosela amabhomba kwele Israel isithi ayikuthakazeleli okwenziwa ngele Israel eGaza Strip. Lokhu sokuzondise njalo ele Iran elisekela iHezbollah okwamanje abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 sebesukile kwezinye indawo zeGaza Strip babuthana ezansi yalindawo kulandela inkuthazo eyenziwe ngele Israel elithi lizangena ngenkani njalo langamandla eGaza lapho efuna ukususela amanqe bonke abakuHamas. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomfundisi Raphael Mthombeni okhonza eBrethren in Christ Church njalo ecubungula ezombusazwe ezimele.
Ukukhanya sibili ungathi i-pressure ikhona kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwa indlela i-Israel echaye ngayo kakhulu xa ichaya indawo zokuhlala zabantu kazana lakhona lokho ukuvalwa kwamanzi, ukuvalwa kwamagetsi, ukuvalwa kokudla ukuthi kungene laphana. Kubonakala sibili kungathi kuyinto embi eqakathekileyo ezima futhi. Kanti ke njalo labona laba abathathwayo lokhu kuthiwa ngama hostages abathathwa bangena ngaphana eGaza lalabo abemelila abemelika izizalwane ezisegaza ezingakaphumi ezilokhu eziphakathi khonapho konke khona lokhu kuyakhanya ukuthi kuxabene sibini njalo nxa kubonakala i-Israyeli ilokhu izangena ngenyawo lamatenki lakho konke besiyachaya khona ngale ngoba eqinisweni akulabantu abangu 1.2 million abangasuka endaweni baphume bonke kulabantu abaningi abazasala laphana abagulayo abadala abantwana izigoga labo bonke laba banjalo abantu bonke labana bazakufa khona phana befele ezandleni ze-Israyeli besithi balwisana le-Hamas.
Ubona ngazani uzakwenzani khona ngale-ke uBiden?
Kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungaphathwanga kuhle, nxa kungabanjwanga kuhle ngoba amazwe amanye lawa sozahlale abukele kusenzakala ukuyidlizwa lokubulawa kwabantukazana ngendlela enjengaleyo. Yikho ukubona kwami khona lokhu bawu.
Umfundisi Raphael Mthombeni ukhonza eBrethren in Christ Church njalo ocubungula izombusazwe ezimele. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseTallas khona lapha eMelika. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lo Sheikh Bilal Gwenzi okholo lwesimuslim.
Usizo sibili America ingahambisa kodwa njengoba sikwazi uBiden ingqondo zakhe ngeze double standards ufana legundwane liluma livuthela lenzi ngani ngalifuna igazi kodwa lena lifuna ukulimaza. Usizwe ngahambisa sibili uBiden ende luyamukeleka kodwa isifiso sakhe ayisiso sokusiza ngesokuthi abantu bengabona ububi bakhe wena ungathi uvumele ukuthi abantu bebulawe then usibanike ukudla ufuna ukuthi befe besuthi ikwakufunayo ufuna ukuthi befe besuthi into ekhona kuphela yena ukuthi kakhuze lo umna wakhe u-Israel ukuthi evisele ilizwe kubanikazi then bingavisela ilizwe kubanikazi hayi sibona sibili kuyalunga sibili ngoba sifuna ukuthula lapha emhlabeni sifuna abantu behlalisane kuhle sibili ilizwe latshontshwa leli iPalestine yatshontshwa kade sabantu kwabasela lizwe so abantu kwababiselwe ilizwe labo
pho uBiden kumele enzeni lapha Sheikh Gwenzi
so lolu usizo lwe-America hayi ngolokwenzela ukuthi umhlaba ungaboni ububi be-America utandi becabanga ukuthi hayi i-America hayi lilizwe elihle liyasiza sibili kodwa hayi ifuna befe besuthi abantu labo ngoba kade sibayalamba so abantu be-America inganika ukudla lokhu abantu kabasaboni ububi bayo.
Lo ke bekungusheikh Bilal Gwenzi okholo lwesimuslim limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Kulesizalwane eseZimbabwe umnumzana Tafatso Manyika ozithi usexotshisa amalunga ebandla lezanu PF angamashumi ayisikhombisa 70 asedalela ephalamende. Amalunga la aqoqela umnumzana Tongai Mnangagwa umntakamongameli welizwe abambathi ntambo bakarhulumente abanjengonkosikazi Sithembiso Nyoni labanye. Umanyika utshele Studio 7 ukuthi ungumsekeli kanobhala jikelele ebandla lezanu PF ngakho-ke ulamandla ukuxotshisa amalunga ayidalela ephalamende angasalandeli iziqondiso zebandla leli kuthi usehambise incwadi yelamagama alawo abaxotshiswayo kusomlomo wedalela ephalamende umnumzana Jacob Mtenda. I-Studio 7 ayenelisanga ukuxoxa laye umtenda ngoba ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Okokela amalunga awezanu PF edalele parliamente mnumzana Togarepi Pupurai uthi yena akabamazi uManyika. Upupurai uthi wehlulekile lamhla ukuthola incwadi kaManyika edalele parliamente. Umabhalane omkhulu wepharlamente mnumzana Kennedy Jokuda ube ngaphendulelayo umakhale kukhulini wakhe ngesikhathi edingwa iStudio 7 ukwenzela ukuba achaze kabanzi ngodaba lukaManyika lolo. Kusanda kugqotshiswa njalo amalunga edalela ephalamende lamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change mnumzana Sengeso Chuma Chabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. Bayamphika abasebandleni le-CCC. Uhlaziya loludaba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Joseph Chuma okudalele zano PF Central Committee.
Kodwa bona bakwenza ngenxa yokuthi into yabo vele ayihlelekanga, ayila ma-structure, ayila constitution, ngayilani. I-parliament nxa i-withdraw abantu ithala incwadi evela ephathini naleyo esiposa abantu bangabondi babuye e-parliament. Thina siyakwazi ukuthi kona bakhona abantu vele ababefakiwe province by province ukusayinela ama-candidates ethu ukuthi bamele iparty yethu kuma-elections whether ku-council kumbe e-parliament. And siyakwazi futhi ukuthi kona sine-structures ezikwanileyo. Sile presidium yethu egoqela upresident labasekeli bakhe ababili, unational chairman, bese kubuya usecretary general wethu ubaba uMpofu okhona elimaziyo lonke, ongaphumputwayo, ongadingwayo, okwaziwayo ukuthi nxa ukhuma ngezanu pevu ungathi upresident ubani uyakwazi ngubaba uMnandagwa, ungathi uvice president ubani uyakwazi kulo baba uChiwenga, kulo baba uMohadi, ungathi unational chairman ubani uyakwazi kulo mama uMchinguri, ungathi usecretary general ubani uyakwazi ukuthi kulo baba uObedi Mpofu. So thina kwethu kuhlelekile bona ngala nto abona yikho phela uzile even yena uchamisa uzikhumela yedwa athi akula muntu oleposition ngaphandle kwakhe yedwa, abanye laba phela basebenza ngendlela abangabesebenza ngayo, yikho bona kugcine kubuya omunye umuntu wathi yena unjani ungusecretary general. Ngapha kethu sihlelekile, izitredele zonke zikhona, akula muntu ongekhoyo phakathi kwabantu.
Ye kodwa ke uzakwenzani manje umdenda lapho njengoba incwadi sihambile?
Hayi, asuze umsebenzi lokwana ngoba thina iparty yethu ilayo and i-letter head yethu iyazakala ukuthi i-letter head enjani. Konke kwethu kucacile, kukhona ama-specimens angikhona akhona even e-parliament balawo. Abantu abasayinayo bakhona baziwa bonke. So thina akula nto esiyicabangelayo kumbe esiyidingayo. Lowo nje umuntu nje oziphuphelayo nje ofuna ukubisa ilozen ingxabangxoza nje ezingekho, kodwa thina singabantu abahlelekileyo, abantu abayazi into abayenzayo.
Umnumzana Joseph Chuma usebandla leni le ZANU PF udalele Central Committee. Limzexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ewobulawayo. UGibbs uphinde waxoxa nje ngodaba lunye lo mnumzana Promise Mkhwananzi. Isikhulumeli sebandla le-CCC.
Yes, kuzwile lokho ukuthi unobhala jikelele we-ZANU-PF uMnumzana uManyika selobe incwadi elobela uSpeaker wePhalamende uMnumzana uMdinda esithi yena kulamalunga ePhalamende ebandla labe le-ZANU-PF asebebarekholile abangu-70. Izwe inyuzi esisizwayo ke lezi kumaphephandaba lalapho kuphuma khona inyuzi.
Ulikubona njani khonokho?
Thina njenge asilambono njengabantu be-Triple C sikhangele nje ikakhulu ukuthi ubaba uMdinda uzakwenzani, but sikhangele ukuthi ngomthetho ofakile yena kufuze ukuthi abhalele iParliament incwadi eyazisa ukuthi sekulamabandla ezaniphefa ngu-70 arekholiwe, abhalele izekhe njalo incwadi ebazisa ukuthi sekunamamembers angu-70 aserekholiwe. Kodwa okukhulu kakhulu kwakhona konke yikuthi nxa sekunjalo sokusitsho ukuthi konkona phakathi kwa-210 ama-members of parliament ethu sesile less than 2/3 ababesele parliament, ngoba abaningi bakhona seberekholiwe, okuyikutho ukuthi sokumele kube sokule esingathi ngesikhiwa i-constitutional crisis, i-government isikholapsile. Ngalokho-ke uMnangagwa labanye bakhe sebemele babizele ukhetho olutsha olumgceke kade sivele silubizela thina sithi ukhetho luka-2023 aluhambanga kuhle.
Kodwa ubona ngizani bungenzakala khonokho?
Kufuze kwenzakale nxa because laba abantu abarekholiweyo, la abantu abarekholwayo kusho ukuthi iparlament isile less than 2/3 abantu abakhona. ngalokho sesile constitutional crisis, uhulumende sekholapsile, kufuze kubuyelwe kube lokhetho olutsha oluzakhetha uhulumende ofunwa ngabantu. Konke kwenzakala kwama recall lokho kutshengisa ukuthi abantu abala confidence kukhetho elenziwe eZimbabwe. Ngabantu abantu bale confidence ngabantu zonke izo lezi zenzakale. Ngalokho thina lokhu siyabona ukuthi kuyasisekela umbono wethu ukuthi kumele kube lokhetho olutsha oluza kwenza ukuthi kungabi lama recall la esiwabonayo, ngoba lokhu kutshengisa ukuthi kule problem ngokhetho lwayenziwa.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sibandla le Citizens Coalition for Change. Limuzoxoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Abasakhulayo baveza imibono etshiyeneyo ngohlelo lwezinqumo ezihlelwa nguhulumende akhangele ukuziqhuba ngenhloso yokuthuthukisa abatsha ole Youth Strategic 5-Year Plan. Abanye bayalusekela, kodwa abanye basithi uhulumende kasozagcwalise izithembiso zakhe. UTobias Mdzingwa usethulela lolu daba.
Lanxa ugatsha lwendaba zabasakhulayo oluthembisa ukuthi eminyakeni emihlanu elandelayo abatsha bazathola imisebenzi, izimali zokusungula amabhizimusi, ukubafundisa imisebenzi yezandla lezinye inhlelo zentuthuko, ontanga abaningi bathi abathembi ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lezi izithembiso. Umsekeli kamqondisi obona ngezokufundiswa kwemisebenzi yezandla ugatsha lwendaba zabasakhulayo unkosikazi Sifiso Takavarasha uthi abatsha bakhangelele ukuthuthuka kuminyaka emihlanu elandelayo.
Sikhangelele ukuthi through ama vocational training institutions ethu esilawo afika ku 63 sikhuthaza ama youth ukuthi bahambe bayifundele imisebenzi yezandla. Sikhona apho njalo sine bank Empower Bank kuli bank lama youth, so i 5 years ezilandelayo sibili kumele ama-youth ethu akhangelele sibili ukuthi bazaba lokusizakala, ngoba lolu lugatsha olutsha singathi new ministers young and very energetic.
Kodwa osakhulayo waselupane umnumzana Mpumelelo Nyoni okhokhela abatsha enkonzweni ye-United Congregational Church of Southern Africa uthi kasuthiseki ngokuthi uhulumende uzenelisa ukufeza izithembiso zakhe.
Konke lokhu ngiyakubona kuhle, kodwa ngila confidence ekuphumeleleni kwakho. And iconfidence yami ngiluza ngenxa yokukhangela emuva ukuthi ama policies ake abakhona before kodwa azange ya implement, and so angila hope yokuthi lanxa ngikhangela phambili wona lawa matcha khona wona za implement.
Emhlanganweni oqoqwe ngabogaja lwabatsha osolwehlukaniswa lonyaka lolwezemidlalo, uhulumende uthe abasakhulayo bazathola amathuba okuthuthuka enhlangothini zonke zempilo ikakhulu kwezomnotho ukwenzela ukuthi benelise ukuziphilisa. Osakhulayo umnumzana Constantine Mpofu usebenza lentsha yasematobo ekunhlanganiso yematobo Youth Initiative. Yena uthi ukuqhutshwa kwenhlelo zokuthi abasakhulayo bethole izimali zokusungula amabhizimusi ebhanga labo le-Empower Bank ziloncindezelo.
We actually need also to have a scientific study on the progress of those loans, the people that have accessed those loans. How have they fared? Are they better off now or are they back into the where they were before they accessed those loans?
Isifundise University of Zimbabwe, unkosikazi Mayibonge Mhlophe, uthi ukuzinikela ukusebenzela ndawonye labatsha kundingeko zabo yikho okungabangela ukuthi izinqumo zikahulumende ziphumelele.
Mina ngibona isifiso sikahulumende sisihle, kodwa kufuna ukuthi abantu besebenze ndawonye ukuze thina lathi sibe lama-benefits. Ukuthi uhulumende ufuna ukwenza konke eyedwa yikho okwenza imizamo yakhe ingaphumeleli. We should own ama-programs lawa njengabatsha. I just hope akusizi ithembiso kuphela, kungasoze kube le-action.
Ingcwethi ecubungula indaba zabontanga ekwele South Africa, umnumzana Bheki Impilo Ncube, uthi kulobandlululo kunhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo okubangela ukuthi ontanga bengamthembi uhulumende.
Sesibonile ukuthi ngensuku ezidlulileyo imisebenzi leyi ilabantu baya bayiphiwayo, njalo imisebenzi leyi ayikayeneli, yikho uzobona abantu sebephuma elizwe kudala beyihlabela le ngoma. Hayi, siyazi sonke ukuthi asonto esingathembela kuyo. Endabeni zamaloni, hayi, sithemba sonke siyazi ukuthi amaloni ayisiyo wonke umuntu omusha ofinyelelayo ukuthi awathole lawa maloni. So ngokunjalo ke ikwini okutshintshileyo eminyakeni edlulileyo kumbe ensukwini ezidlulileyo ezayenza ukuthi leyo vision iphumelele.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi kuza kuba lukhuni ukuthi ontanga bethembe ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lokhu akuthembisileyo ngoba eminyakeni edluleyo uveze ukuba umlomo awugcwalelwa mfula. Abanye abasakhulayo bathi bengathola amathuba okuya phandle kwelizwe bazawamukela ngezandla zombili. Inani labasakhulayo abakwele Zimbabwe likhangelelwa ukuba ledlule isilinganiso esingamachumi phose ayisikhombisa 67.7%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Kwamanje ke, wathi sizwe abanye babalaleli bakaStudio 7 besipha imbono yabo ngokuphathelane lempilo.
Sayibona Studio 7, sayibonani, ungulube lokhu, hayi ungulube. Layo babo lo uchabango unjani kanti? Unjani babo uchabango? Lo uzwakala ngamsebenzela ntone kanti? Hayi man. Ana babona basokola enekhaya. Banjani abanye abantu kanti? Sicela ukubuza, isinyisi bathi sike sikhulume nabo man. Labo chuma labo man sike sikhulume nabo sibabuza. Wena basuthi abantu basokola kanti bacingela bona izisu zabo, bacingela abanye abantu. Hayi sengicekele indibanise nabo la abantu. Mna ungulube lapha eCape Town la. Nami oveterian but ngiyasokola ngisegangene nilala njengenyoka lala ngivusa ikhanda ukuthi ngingahlala lo muntu angambulala so wabona impilo enzima but salilwela leli lizwe. Azalilwela izano kuphela hayi. Uchuma ndiyamazi from guerrilla warfare. Ndiyamazi uchuma.
Studio 7 injani long. Nabasakazi beStudio 7 cela libala ama audio ami please. Mangazwa umnotho waseZimbabwe ukuthiwa khona usudlodlo. Balile suku 6.6% umnotho okhuphuka ngesikhathi samavoti kwenze njani ngamanga ukhutshulwa ngobani ngoba kula bantu akula namabhizinisi akula namafemu ukhutshulwa ukuthi betshontshe igolide yile khuphula umnotho yazi umbuso waseZimbabwe so hayi amanga aluhlaza joko amanga aluhlaza joko and futhi ayinamahloni uma isithi umnotho ukhuphukile ukhuphuka kunganana ukudla kudula kangaka Kuzisubuhlungu kakhulu lokho mpela okukhulunywa ngeZimbabwe sikubona kuma TV.
Mina manje la bagxeka uChabanga. Uthi Chabanga bamcela bathi umthengisi izano. Chabanga waye kungalalelwa isikhalazo zikaChabanga. Uthi Chabanga ukhala ngani? Kweso kuzama ukulungisa isikhalazo zakhe. Ochamisa ngomtando wayiphikiswa. Bafuna ukuzenzela nje emathebeleleni. Okuyinto yalwa uChabanga ekhulunywa. Bantu bemathebeleleni basivukeni sekele kulokho esifunza izinto ngabantu baseHarare.
Labo ke bekungabalaleli bakaStudio 7 besipha imibono yabo ngaba kubona kusenzakala empilweni zabo. Ku Live Talk namhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ubana sizwe imibono yabo ngokuqhubeka kokulwisana phakathi kwele Israel leqembu lebutho ele Hamas lakwele Palestine eGaza Strip. Wonike isikhathi sethu kasisavumi ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kodwa singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo ebezigokela. Umthetho ndaba waphezulu wakwele South Africa owePretoria High Court usuchithile isicelo sikamphathi ntambo wendaba zasekhaya sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sawo esiphathelane lengwalo ezeZimbabwe exemption permit. Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel lakwele Jordan kusasa lapho ke azaxoxisana lenkokheli yamazwe la ngempi ephakathi kwele Israel leqembu elebutho ele Hamas. Kulesizalwane eseZimbabwe umnumzana Tafatswa Manyika yena ke othi useqotshisa amalunga ebandla leZANU PF angamashumi ayisikhombisa 70 asedale lephalamende yena ezithi ungumsekeli kanobhala jikelele weZANU PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.